izinto azimanga kuhle baba. Kukhanya izinto vele kathesi ayi sokunzima kakhulu. Ababalisi abaningi vele abaphakhwanisi ukuya emsebenzini. Izini laba abahlala ezikolo, izikolo lezi ezamaphandleni emaziveza laphana, labo vele even ukuathenda ama-lessons abasakhwanisi because ungahamba emagrosa lapha abathenga khona izinto vele sezidura. Abaningi bangikhona vele abahlali khonapho, kumele bagade baye lapho okulezi shobo nama-relatives abo. So okwakathesi ababalisi abaningi bathi bona hhayi khanya sokuwomile kakhulu kokuthi kona hhayi asisakhwanisi vele, imali yesikhola vele ilutshwane kakhulu, ayihambelani laloko okumele sikuyenze thina njengababalisi.
Ukuze umbalisi enelise ukuphila kuhle ngenyanga lifuna ahole malini?
Okwakathesi njengo-PTUZ sithe thina vele asikhale kokuthi kona uhulumende asingezele imali. Esikufunayo ukuthi kona imali kade sihola mhla ka-1 October ngo-2018 which is around $500, bangasinika yona leyo. Then besithi bona every month then siyosisebenzisa i-interbank rate kungaba ngcono because okwakathesi izinto ziyatshintsha almost every week. Ungakhangela i-fuel almost every month kumele itshintshe, ungakhangela ijesa layo kumele itshintshe, ungakhangela amanzi la kumele atshintshe, emagrosa vele abaningi vele abasafaki ama-prices. I-weekend edluleyo leyi ababalisi besanda kuhola mina ngihambe ngayo ejotsholo, ejotsholo ngahamba kwenye i-supermarket yakhona ko-Gain bafuna ikheshi kuphela, and ikheshi leyivele ayitholakali. Abafuni iswipe, abafuni ikokheshi, and ababalisi abanenzele awula lapha abangathola khona ikheshi yokuthi bona bangasebenzisa ukuthi bona bathenge kumashopu lapha abahlala khona.